Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 11 kuMpalakazi 2022 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Imizamo kahulumendena le ekhona eyokuthi indlela yokuvuselela amandla kagesi iyindlela uhulumende njengomongameli ethulile ukuthi indlela uhulumende ayikhangeleleyo ukuthi ayiqhube.
Luqhubekela phambili uhlupho lokusilela kwamandla kagesi ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esithi kumele kube lamapulazi okuphehla umlilo kagesi kusetshenziswa umoya.
Imali emaminithi 500,000 akunamuntu ongakutshela ukuthi yavela kuyiphi ibudget. There's a problem, kumele kubuzwe.
Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change athi azahlolisisa umthambo wemali iyanikwa abaphathintambo bakarhulumente yokuthenga izindlu. Baningi abantu abakhangele ukuba ele Morocco lizangena kwisigaba se-World Cup final. Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Luqhubekela phambili uhlupho lokusilela kwamandla kagesi ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esithi kumele kube lamapulazi okuphehla umlilo kagesi kusetshenziswa umoya. Umnangagwa owethule umbiko lo kuphephandaba leSunday Mail namhla uthi kumele njalo kulungiswe imitshina yokuphehla umlilo kagesi ewange lezinye indawo. ELeZimbabwe libhekane lokusikelela komlilo kagesi okwenza abantu abaningi bewusebenzise okwesikhatshana sozonke. Zonke. UMnumzana Belief Gawule okubandla leZANU-PF uthi kumele uhulumende ezame ngamandla wonke ukuba alungise uhlupho lolu.
Imizamo kahulumendena le ekhona eyokuthi indlela yokuvuselela amandla kagesi iyindlela uhulumende njengomongameli ethulile ukuthi indlela uhulumende ayikhangeleleyo ukuthi ayiqhube. Kodwa khona kokutsho ukwesabela olakho Gibbs ukuthi kwesinye isikhathi imali ezinye zingaziphandulwa. Aliqiniso kuyenzakala lokho ngoba kwesinye isikhathi hanti uhulumende usebenza ngokuthi ukuthumela abantu abazakwenza le ndathi ezizakwenza zenezo. Akuswelakali into ezinjengalezo njengoba kade siyakhangela even e-South Africa ngabe yabona i-Eskom yenalena la yilo hlupho olufana naye leli hlupho undaba lwamagesi lunabile kakhulu lugcwele indawo yonke. Ngokunjalo kodwa imizamo kahulumende ikhona imele nathi siyisekeleni sibonele ukuthi kuzasifikisa nathi ngoba udubo lwamagesi lukhona sinidube asomanga lawo amagesi udubo lwamagesi lukhulile. Ngakho-ke sokumele uhulumende masinyani sibili ngokuphangisa abone ukuthi kuba nemizamo yokuthi ancedise abantu phakathi kodubo phakathi kwalo.
Nxa uhulumende ezama ukuthi ancedise abantu khonapho siyabona ukuthi imali iyaqamjulwa sibilokunye okumangalisayo ayisoziqanjulwe futhi njalo.
Kungumlandu kahulumende ukuthi ananzelele ukuthi enhlelweni zakhe eziqakathekileyo kangaka ayisiyo ndlela yokuthi abantu bebe bejuza izimali betshontsha besenza izinto ezingayisizo. Ngokunjalo kumele ukuthi uhulumende abe le ndlela kakhulu yokwenqabela ukuthi imali lezo zilandelelwe zibone ukuthi zisebenze kuhle. Kungumlando wakhe uhulumende khonokho. Kunokuthi nje kuphonge uyibobelwa nje abantu bezenzela ubusela besenza landana imisebenzi yakhona icine ngasaphutshana imisebenzi yakhona icine sithi isalele endleleni. Siyakubona khona kuzindawo even ukwenzela into omgwaqo imali ziyasilela zisetshenziswa ngendlela ezingayisizo. So kumele uhulumende kumele kwelungiswe ngoba i-corruption iyegcweleyo kakhulu kwezulisa amalawo.
UMnumzana Belief Gawule lilunga lebandla leZANU-PF sixoxelaye ekobulawayo. Sixoxe njalo lo mnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Siyabona ukuthi umnumzana Emmerson Mnangagwa ubelokhu ebusa okweminyaka emihlanu edlileyo. Udaba lwemagethi lokhu elikhulunywa usokunyekezi. Kungenzeka na ukuthi konke lokho okukhulunywayo okwamawindimila awegethi okuvuselela iwange kungenza ngelanga elilodwa. Hatshi lokhu nje kuye ngabantu ngoba siyazi ukuthi soqondane nokhetho ilizwe lethu seliphele nzima ngokusela ugesi. Kuyatshengisela nje ukuthi laba ababusayo bathembisa nje amanga akulalithaba ngalenda sokuphambanisa.
Siyakhumbula ukuthi kwakumele kube lama solar farms kumbe ngithi ama plaza ukuthi kube lomlilo kagesi usetshenziswa ke ilanga. Kwathini konke lokho baba Mgwenya?
Iqiniso ukuthi leza ukuthiwa khona umnumzana owucinga chivayo wayeni nje izigidi lezinkulungwane zezinkulungwane zemali yangaphandle kwelizwe kuthiwa khona uzakwenza iplazi lokuthiya ilanga eGwanda awulento yaphumelelayo into imali kanyamalala. So kutshengisela nje ukuthi izithembiso zonke ezikhulunywayo izithembiso ezokuthatha imali yemithelo ithathe elizweni imali yemithelo kungelalitho eliphumayo. Iqiniso ukuthi laba abantu ababuyisela labo sebehlulekile abasela amagcebe sukusile nje ukwazi ukuthembisa nje uZulu hathi abantu ngikholwa uZulu sebazi akulanto abangayenza singamanga kuphela.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo besixoxa laye eseHarare. Njalo ke kudaba olufanayo sehlulekile ukuxoxa lo mnumzana uKenneth Chivayo obengaphenduli umakhalekhukhwini. Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change athi azahlolisisa umthambo wemali yanikwa abaphathintambo bakahulumende yokuthenga izindlu. Athi ibandla lezanupiyefu lifuna abantu bekhulume kakhulu ngokunikwa kwamalunga edale lepalamende inkulungwane ezingamashumi amane zamadola emelika $40,000 umuntu munye ngamunye. Hathi amaqubaquba emali iyanikwa abaphathintambo bakahulumende. Banikwa nguhulumende ingxenye yesigidi $500,000 umuntu munye ngamunye yokwakha izindlu. Abasekeli babo banikwa $350,000 umuntu munye ngamunye. Umnumzana kuchachaphulu omele inkulumane ejale lepalamende ekubandla le-CCC uthi bazahlolisisa udaba lolu ngeviki ezayo. Akesizwa uphulu lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance beqoqa ngodaba lolu. Uphulu usungula lingxoxo.
Kule contract ethoyo ukuthi isikweledo lesivela asiyo mali yokuyajayiva kithi bane kuthiwa i-back pay ungayisebenzisa noma kanjani. Ilo msebenzi okumele iwenze kule zinto okumele uzithenge either i-land or basically for housing. So kumele ngithenge i-stand esasiyabanjwa sibe yi-collateral. That means ukuthi asitho sami ize ngisibhadalele. Njalo uphalamende anytime yangiyona ibuyize ethi ngiprovesa iyabe ngisibeke ukuthi kuthi khona. So ngingabonakala ngingathekanga leyo asset yezempitshe i-agreement. Kodwa okunye esasikubone ukuthi mina nginje this is not the first one. Ikhona yezimoto leyosayijiwayo. Mina nabanye abambalwa engibaziyo sesike saba semakhoti besisuwa ukuthi zifithele izimali lezo zibhadale izikweletu ngenxa yokuthi bakuthiwa sinikoliyo. So sike sambona uhulumende ukuthi abanye abantu iyabalandelela ithi babhadale, abanye njalo ingabalandelela. So siyakwazi-ke thina njengabethu ukuze izolo osalo sizima uphile i-commitment yokuthi thina under our government and even now we should endeavor to ensure ukuthi izikwelede lezi ziyabhadala.
Ye, kodwa ubona zani ziyabhadalwa yini baba Ncube izikwelede lezi ngoba phela bahola imali encane phela lapha?
Ye, izikwelede kuzakwenzeka ukuthi zingabhadalwa ikakhulu ngabezani, kuzakwenzeka ukuthi bangazibhadali. Okubuhlungu babudube yikuthi idemokhrasi kumbe intando yeningi izalimala ngoba ubaba uphulu nxa eselesikweleti akwazi ukuthi izani zasifuna. Sokumele ebandleni lakhe kuthiwe hayi kakungena uNcube kumbe kungena umoyo abe ngu-MP uzakulwa lapho ubaba uphulu kwesabeni. Umuntu kumbe ngowezani uyakwazi ukuthi kuphiwa i-500,000 loba yena kungasuzi ukuthi kayibhadale kodwa uzabe efuna ukuthi i-500,000 ngithole futhi enye. Esibili uzathi ephuma lapho ethwele ibhemba uzagamula Dube agamule Ncube agamule Mamoyo ngendaba yona leyo ngoba sokusiba yinto yemali. Yikho lapho esikhala khona kakhulu thina njenge-Freedom Alliance ukuthi nxa kusenziwa izinto zonke ziba commodified kumbe zisenziwa engathi ngezemali kwenza ukuthi umbusazwe wakithi ungahambi ngendlela.
Ye, lapha-ke uNcube akujoyo babaphulu ukuthi selikwelede impondo kaDwayi amaNdebele atsho njalo. Akunjalo yini
bawethu? Iposition ye-TBC ukuthi imali le kumele ibe yimali ebiselwayo njengoba iyabe ingecollateral. Abenze kolokho abangenza khona mina ngesikhathi sebefuna imali yabo kumele bakwenze kuwo wonke umuntu ukuze abisele leyo mali. Ngoba ngizokhuluma i-point of four zokuthi thina sizayibhadala njani njengoba sikhona i-$200 That is a valid point because I'm going to be able to learn about the things that would be done in a comfortable way. So, over there, I would just put us in the other way to my resources, who is as long as there is in the land. So, over into end, because I couldn't have been a little bit of 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 a little bit
Izanu veli hlakaniphe kakhulu iyakwazi ukuthi kungathiwa sebephiwe imali uZulu akasoze kumphathe kahle kwinto kwakhona. Njalo i-focus ungayinanzelela kayikho ekuthini abantu bezanu ba 500,000. Kuthiwa i-opposition ithethe ama 40,000 isithengwe izanu. Izanu ikwenza deliberately ukuthi ibophanise abantu imisila. Njalo ithi babophanise imisila injalo kukhulumeki nxa ufakwe ikiliwane elidlayo emlonyeni. So kugcwele kamakhomane emlonyeni yabophulu bazama ukuchasisa ulimi lungena amakhomane kakusakhulumeke. Ibikwazi izanu khona ukuthi kuzakwenzakala. Ibi sisenza uZulu abone i-opposition iyo embi kakhulu nge-40,000. Then yona izanu singathi justified ukuthi vele anti bona ngomaluta vele. Nxa be-thirty 500,000 sokungathi kuqondile. So yikubotshaniswa imisila ukubotshwa izayeki. So kumele uZulu avule amehlo abakhuze ophulu labo kumele abakhuze khona abe sekhuza kakhulu izanu eyiyo umaganga ohamba phambili.
Phosele ukugcina baba Phulu.
Ye, mina ngifuna ukusho ukuthi mina ukukhathisa kwethu yikho kutshengisa ukuthi i-CCC iyaphendula imibuzo yethiwa bathi i-responsive ayifanga inhliziyo ukuthi nxa kusenzakala izinto abayenzi ama-press conference uze bachathisa ukuthi kuhamba njani. Thina sihloko sinayo unembeza sibona kulungile ukuthi uZulu abuze njalo siphendule imibuzo ebuziweyo. Kodwa into esizayenza ukuthi sibone ukuthi into le imali le iyabhadala. Imali emaningi 500,000 akuna muntu ongakutshela ukuthi yavela laphi, yavela kuyiphi ibhajeti. There's a problem, kumele kubuzwe. Ngizabona nge-budget debate imibuzo yaleyo uminista wengekho this week ukhona nekudidi. Kuzabuzwa kakhulu ngokuthi imali naleyo ama 500,000 and so forth. Kawaphiwanga kuphela amaminista, aphiwa abantu abaningi kakhulu imali eningi. Akwaziwa ukuthi ivele ngaphi. So ngizabona ukuthi asilazo kizayele ngoba sizababuza ethi imali ivela umthonjeni owavunyelwayo olegitimate. So angeke kube yinto esivanayo ukuthi sibuze imibuzo. Kodwa le imali engaziwayo ukuthi iyavela ngaphi kuzamele baphendule ukuthi iyavela ngaphi.
Lapha lizwe umnumzana ngoqaqa phulu ilunga ledala lepalamende lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okuhlanganiso ye-Freedom Alliance beqoqa le-Studio 7. Sangeni kusigaba esilandelayo siye sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umhlangano omkhulu owamanye amazwe ezwekazi le-Afrika lele-Melika uqala ngolwesibili eWashington DC. Kukhangelwe ukuba umongameli Joseph Biden uzaxoxa kabanzi lenkokheli zikahulumende labane mayelana lezomnotho lokudlelana lele-Melika. EleZimbabwe lizamelwa emhlanganweni lo ngumnumzana Fred Chaba, umphathintambo obona ngokudlelana namanye amazwe. EleRussia lihlasela ngamandla kwele-Ukraine lapho elahluthuna khona izabelo ezimbalwa. Ibutho lakwele-Russia libhomba ngamandla njalo emadolobheni abalisa isigodlo sakwele-Ukraine, iKyiv. Selibhidlise izitishi eziningi zomlilo kagesi. So isikhathi sezamasiko.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lo mnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe, ingcwethi kwezamasiko esintu. Baba Mathe, siyakwamukela kuhlelo kwakho.
Siyabingelela Mthembo nabalaleli bonke.
Siyabona sibili ukuthi kuningi osokuzanywe ngabantu ukuthi kuvuselelwe amasiko. Kuqakatheke kanganani ukuthi kuvuselelwe amasiko?
Kubaluleke kakhulu ngananzelela amasiko akithi ngathi siwavuselela kakhulu ku-social media. Masovuselela ku-social media kusuka-ke kube yintsha le kakhulu ethola amadatha esegoli kwamanye amazwe okuyiyo ekuthakazelela kakhulu. Kodwa singabuyela muva kulabantu abasemakhaya lufani Bhinga kobonkayi labana abantu labana basemuva basalele kakhulu endabeni yokuvuselela ngamasiko loba ngongobatshela ngamasiko okuningi kakhulu abakuzwisisi ngoba kwabaleka kudala. Sikhuluma ngendaba yokuvuselela amasiko kule ndawo okuthiwa yipupu lapha kwathabalalela khona ungathi ubuthwakazi kumbe ngithi ubukhosi yonke into okufanele ukuthi unganazela kwaZulu kulezi ndawo ukuthiwa kusesandlwana imlando abahlala beyenza every year. So lathi singabantu bakomthwakazi akufananga sigxile kakhulu emhlahlandlela, siyayibona emhlahlandlela sivuthiwe, kodwa kubalulekile ukuthi induna zidlala indima yokuthi ipupu igadade zonke lezi ndawo lezo zihanjelwe. Njengamanje kungu-December so November yisi sikhathi sepupu esibaluleke kakhulu. Yizinyanga zokunyamalela kwenkosi lobhengu lo fanele ukuthi kube thiwa manje silungiselela khona lokuyana.
Ye, siyakuzwa Gobalanda sibili, kodwa kumele kuqaliswe mbani konke lokho?
Yintsha thina, yizinduna. Kanti induna umsebenzi wazo ngowani? Umsebenzi wazo ngokuthola kuphela izimoto. Umsebenzi wazo yiwona lo ukuthi zivuselele amabutho ezigabeni zazo, ezigodini zazo. Na le intsha le esemakhaya eyiyo engabamba lokuyana, kuzalunga konke. Because manje ngananzelela thina sisegoli yithi kuphela iqeqebana ezibhizi kakhulu sizikhathaza, kodwa izinduna muva azizihluphi ngakho lokuyana. So ngathi azisawazi umsebenzi wazo. So yikubaluleke kakhulu ukuthi izinduna kumele zizifuqe kakhulu ukuthi ipupu ivuselelwe, igadadi ivuselelwe, kungabi imhlahlandlela kuphela.
Yelo-ke ngubaba uNkululeko Gobalanda Mathe, ingcwethi kwezamasiko esintu. Siyabonga kakhulu ungadinelwa kusasa
Gobalanda.
Koma nje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama ngontungamili nkumo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Umusa kaNkulunkulu lothando lwakhe olungelamkhawulo yikho owenza ubana sihlange namhlanje. Ngakho kufanele ngempela ubana uNkulunkulu simdumise simkhonze, ngobana impilo zethu sonke kungakhathalekile ukuthi ungubani ngaphi njani isesandleni sakhe. Namhlanje ke kuhlelo lokuvuselela umoya sizabuyela encwadini yezaga. Namhlanje sikhangele izaga isahluko sechumi nanhlanu indima yokuqala. Sizwe ukuthi kambe ekuhlakanipheni kwakhe uSolomoni namhlanje usinika ilizwi elithi izaga chapter 15 ivesi lika-1 kufundeka kanje: impendulo ethambileyo iyabuyisa ukufutheka, kepha izwi elilukhuni livusa ulaka. Siphinde njalo, impendulo ethambileyo iyabuyisa ukufutheka, kepha izwi elilukhuni livusa ulaka. Kangazi ke zihlobo zenkosi ezithandekileyo ukuthi lake lunanzelele nje ukuthi nxa umuntu ezithulele engavulanga umlomo ungazake utsho ukuthi umuntu lo unje. Lokuthi ucabangane nxa ezelaphana uyabubona nje ukuthi hayi ngumuntu njengoba nje elomfanekiso okudalwa nguNkulunkulu. Ngobana umuntu enjalo uqoqekile emehlweni ethu, kodwa-ke ake avule umlomo omunye yilapho zamangala khona ukuthi kambe nalo umuntu uyawucabanga uke wacabangeka kakhulumi khonokho akukhulumayo. Emagumeni ngiyabuyela futhi ebantwaneni esilabo esibazalayo lesihlala lapho. izolo bekuzikila ukuthi umntwana aphendule umzali ngoba umzali yena ngokwakhe bongasiyo lo ahlala la egumeni kuphela kodwa bonke abayintanga yabazali esigabeni bengabazali bakhe akula mntwana owayelelungelo kumbe owayenakanelwa kumbe owayengavele nje avule umlomo aphendulane lo muntu omdala manje okwalezi nsuku ngathi sokungokunye nje ngobana abantwana kuyathi kukhulunywa labo baphendule ngenye indlela eza kuthena amandla kabasakwazi ukuthi bazikhibe ekukhulumeni labantu abadala hayi kubuhlungu bazalwana abathandekayo sengitsho lasemagumeni umntwana lanxa into engayivisisanga kumele aphendule ngempendulo ethambileyo uza kukhulumela okunye okungathi kuyazila yikho-ke usolomon wakunanzelela khona lokho ukuthi abantu nxa behleli egumeni behleli ndawonye inkulumo vele zihlala zikhona phela impilo yikukhuluma ukukhuluma impilo kodwa abesesithi-ke ekukhulumeni lapho zikhona ezinye izinto eziyabe zifuna ukuthi nxa kukhulunyiswana impendulo yakhona ibe ngethambileyo etshengisela ubuntu etshengisela ukucingeka kwenhliziyo lokucaca kombono ngobana izikhathi eziningi ungabona abantu njengakhonapha emakhaya besilwa ingaba yindoda lomfazi ingabe izelamani abantwana balapha ekhaya ingabe ngomakhelwane omunye uyabe ehluleke ukubeka indaba yakhe ngendlela eqondileyo abese phendula ngelizwi elilukhuni elivusa ulaka uyavuma uSolomon ukuthi abantu umuntu wadalwa elakho ukuthi abe lolaka kodwa-ke okunye uvusa ulaka lolo zinkulumo eziyabe zingathambanga zivela kulaba abakhulumisanayo uNkulunkulu asize-ke asikhulekele uNkulunkulu okulunga sinike amandla ubana nxa sikhuluma siphendulane ngamazwi athambileyo singavusi ulaka omunye komunye Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Sike sizwe ezabatsha. Kwezabatsha namhlanje sikhuluma lo Lazarus Ngwenya ukhona ngale ke ePlumtree. Siyakwamukela kuhlelo kunjani baba?
Ngiyaphila baba Tiffany Ndanani.
Ye, akutshela abantu ukuthi ungaphi khonapho?
Njengamanje ngise St Joseph Mission la esigodini saseKhezi duze nje nofula uSmuke.
Ye, wena udabuka ngaphi kwakhona?
Ngidabuka khona la emathojeni esigodini saseKhezi ngekuhlukaniseke kancane nje half Plumtree half Khezi kulapho ngidabuka khona khona la kwelasemathojeni.
Ye, wena ungumunye wabasakhulayo akusitshela ukuthi kambe liphila njani khonapho?
Khona ezweni isimo sithanda ukuba bucayi kodwa nokho siyaphila singabantu sizama ukuhlanganisa ama 1212 ukuze abantwana balale bedlile phela.
Yes, ngathi lihlanganisa njani ukuthi abantwana bedle?
Baba, eqinisweni impela engingakusho ngaphandle kokuthi sicine khona mhlambe ekulimeni noma nje imvula zibuye zisiphoxe nazo ngoba ngaphandle impela kokulima ayikho enye into esibili ongaphinde yenze la ekhaya. Siyalima mhlambe uma sivulile ke leso sivunenyana esincane bese sizama ukuthi okunye sifake ekudayiseni okunye njalo kuye esiphaleni.
Kuyasebenzeka yini? Kuyalimeka yini ngokubona kwakho?
Kuyalimeka baba, njengamanje imvula bezinethe kahle kakhulu ngathi nje around Plumtree lapha eMangwe nakoKhezi imvula zinethile siyalima phansi kuhle siqine kakhulu futhi ekufuyeni ngempela lapho ngathi kungcono khona kusemfuyeni siyafuya impela bese sithi khona lapha emfuyeni bese sizama ukudayisa leyo mfuyo ukuthi sise abantwana ey'koleni nabathole ukudla nengubo kanjalo.
Ye, sizokuthiwa-ke lile nkinga yamasela sibili atshontshe inkomo sokume njani khonapho?
Isimo sobusela njengoba ngikhuluma ngokufuya baba sihlupha kakhulu isimo sobusela ngempela amasela afike egatata amasela hayi nokuthi abasantshontshi bayayithatha imfuyo yethu le nkinga esibhekane nayo kakhulu kodwa-ke ngakusho kugcwala umlomo ukuthi bese sikhulumisane ney'khulu zethu abaphathi bey'ndawo singathi nje uhulumeni wendawo uhulumeni wasemakhaya sikhulumisane kakhulu ney'nduna zethu ezabelweni singaba nobaba ubhango obaba uthisi.
Ye, siyabonga kakhulu-ke lezo-ke ngezabatsha sike singene kwezemidlalo. Iqembu leMorocco lilwisa ukuba ngelakuqala kuzwekazi le-Afrika ukuba zintshantshu zomdlalo wenguqu emhlabeni jikelele. Kubika uJoseph Njanji.
Sekusile amaqembu amane kumncintiswano wenguqu okudinga intshantshe zomhlaba jikelele o-World Cup 2022 oqhutshelwa kwele Qatar. Amaqembu la ngele-Argentina lona elizadlala le-Croatia kanye le-France yona ezanqikelana le-Morocco. Umqeqeshi womdlalo wenguqu osebenza labasakhulayo ubuthe lethungwenya uthi loba yiliphi iqembu phakathi kwamaqembu lawo alilalo ithuba elokuphakamisa inkezo ekupheleni komncintiswano.
I think kule 50-50 a chance for everyone. Kangela Morocco defensively very solid. Kangela France yona idlala using e transition. Kangela Argentina they are a passing team. Croatia a passing team. So in terms of who goes to the final, it's a 50-50 chance. Nankangeli, the first semifinal, Croatia and Argentina, the styles of play are posanga na hambelana. They are trying to build from the back. Ngale, both teams are playing from transition. So it's a 50-50 chance. But I bet Morocco has a better chance to reach the final. And perhaps maybe lift it. But someone would say, but in Sensiba, more enthusiastic. You know? So I'm vouching for Morocco-Croatia final and perhaps, luckily for us, Morocco might win.
Umdlali wenguqu uPhindani Ngwenya uthi ukhangelele iqembu le-Argentina ukuba kube yilo eliphakamisa inkezo.
Ngibone ngani ngathatha i-cup Argentina. Ama-reasons ami ukuthi vele i-cup le they wanted to and they survived endaweni ezikrushayo. France ngiyayibona sibili, angiyibonile impact yayizulu, but hayi game lani bi-bias u-referee laphana. So ama chances ayo vele ukuthi singawina lapha next game yayo ambone nganalo. I think obunye kusenzo in nature because kulo muntu omele ayiwine very World Cup. Angulandel Messi vele umele retire like World Cup.
Omunye njalo umqeqetshi wabasakhulayo Anele Nyadi uthi ilizwe leZimbabwe lingabe limisiwe ukudlala lamanye amazwe kodwa kunenge elingakufunda elizweni leMorocco.
Morocco they went back but trace ama footsteps of what from a developmental side they are doing something over there. Women's football they are doing something there. Kadesi they have a target for 2024, which we need so and so a number of women playing football. We need so and so a number of young boys below the ages of 10, below the ages of 11, below the ages of 12. So, which means the moment we still have what you call progression. And with those FC was we can retrace. So I think what we need to do as a nation, development is the way to go. Why am I saying this? If we can channel back our resources with development, right? We then fix these administration issues as well as a nation. I think ZIFA and SRC they can reach a consensus there. For good, iporali kubekele phambili, sport is kubekele phambili as a whole because it is what we need. Ngoba kathesi kwase kuthiwa Zimbabwe qualifiers. Sebe sila ama chances la ukuthi sinjani, squalify. Given ukuthi sekusekule one slot esisaphiwa futhi Africa. So I think in a nutshell what I'm saying is ukuthi we need to have a blueprint as a nation. Singaba le blueprint leyo siyilandelele.
Imidlalo yesigaba sesemifinal iyaqala ngolwesibili mhlazili 13 lapho iqembu le-Argentina elizadibana khona le-Croatia kuthi ngolwesithathu iqembu le-France lizanqikelana le-Morocco. Amaqembu azanqoba kusigaba sesemifinal azadibana ku-final ngensonto mhlazili 12. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Ngakhiphi uthelo lwamhlanje wathi sikhangele ebesilazo luqhubekela phambili uhlupho lokusilela kwamandla kagesi nesikhathi umongameli Emerson Mnangagwa esithi kumele kube lamapulazi okuphehla umlilo kagesi kusetshenziswa umoya. Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change athi azahlolisisa umthambo wemali iyanikwa abaphathintambo bakahulumende yokuthenga izindlu lomhlabathi wokwakha izindlu. Baningi abantu abakhangelele ukuba eLimoloko lingangena kusigaba se-World Cup final. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukeli@studio7@voanews.com loba i-text kunombolo ethi 202-465-0318. Ngizaphinda njalo +1 202-465-0318. Olivalisa ngenjabulo umthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.